Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 16 kuNtulikazi 2023 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change uthi uzanqoba ukhetho oluzayo.
Ubaba uMnangagwa uyawina, osekusele ukuthi sikhale ukuthi uwina ngemajini enganani kodwa hhayi isenzo.
Abakubandla le-ZANU-PF bathi basekelwa nguZulu elizweni lonke jikelele. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kumele kulahlwe umthetho omutsha we-Patriotic Bill. Sizalethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo zesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bebandla le-Citizens Coalition for Change bebethe gwaqa eMkhoba Stadium eGweru namhlanje emhlanganweni omkhulu wokusungula umkhankaso wokhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Ngakufanayo ele ZANU-PF belikhankasa eMaswingo lapho umongameli Emmerson Mnangagwa wathembise khona abantu izulu lomhlaba ingakhethwa ngoZulu, kubika u-Ezra Jesus Banda.
Umkhokheli webandla le-TPC uMnumzana Nelson Chamisa utshele abalandeli bemandla lakhe ukuthi senqobile kukhetho oluzayo, njalo abantu kumele bebone ukuthi bavotela inhlalakahle.
Tirikuuya nekampeni tichiti tuda kusarudza hurumende yemunhu wese, mutungamiriri wemunhu wese, upenyu wemunhu wese, ikonomi yemunhu wese, ivhu remunhu wese, rugare remunhu wese, mari yemunhu wese, dzidzo yemunhu wese, bazaremunhu wese, imali yemunhu wese,
umsebenzi wemunhu wese, inkululeko yemunhu wese.
Kuvele phambili uChamise sithi umbuso wakhe awusoze uthathele abantu umhlaba.
Udaba lomhlaba 24 25
Marizaza abuda no akunaka 26
angabuda. Abiselo.
Theta akugazela
ukuphesa
pakamina
mapagazini.
Lokho
yayiyenze important point.
Ingaphekwanga isondiswe ngaphandle kwelizwe.
Asisoze
sikwenze.
Lapha akula muntu oyathatha
esingaphekwanga.
Ezisengaphandle
materials
kumele
kwenziwe lapha
uzothole abantu abenze umsebenzi.
Akula muntu
ozahambisa
lokho
ngokuba kumele
kunikeze
amathuba
omsebenzi elizweni lethu.
UChamisa uthi lanxa kulabanye abancintisa besithi bengabe TPC balanqotshwa ngoba bathengwe iZANU-PF.
Zalaita manje vakaita kunoisama dabo kanje
achinyeba
kuti TPC
akusiko vantu
vedu vanhu vakacheta chavakuzviitira
ruzaka havawine
nawezano
havawine
kuhana
saka
vanoeza madhabo kanje
zivhotele
irasike
tadivhaida
vhoti
vatenda kwendena
wezano
wakagununa
wanove.
Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa layo ubeke ogudu ekhankasela ukhetho oluzayo, utshela amalunga ebandla leli uba kuningi osekwenzekele, ngakho ke kumele abantu bamvotele ngobuningi babo. Bekule nkulungwane lenkulungwane zabantu emhlanganweni lo. Ilunga leZANU-PF uMnumzana Khulekwashe Musaka uthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzayo.
Kusegcekeni ukubana ubaba uMnangagwa uyawina, osekusele ukuthi sikhale ukuthi uwina ngemajini enganani kodwa hhayi usenqobile. So ngomafitshane sithi ukukhankasa kuhamba kakuhle, kuhamba ngokuthula, kulokubambana okumangalisayo ebandla leZANU-PF endaweni eziningi ezijiyeneyo. Izimoto zethu ziyagijima phansi laphezulu, bayagijima ama-central committee, bayagijima ama-NCA, bayagijima ama-provincial member ethu, bayagijima i-DCC yethu, wonke umuntu uyagijima ecampaign, ama-senator ethu bayagijima. So lokubamba nokuthize ebandleni lezano PF
abebandla lezaphu lele United Zimbabwe Alliance bathi labo bayabhotabhota becela ukuvotelwa umkhokheli webandla lezaphu mnumzana Sibangelizwe Nkomo uthi basebenza emphakathini
sisiyabhota indawanyana yonke sikhangelele ukuthi sibhote ilizwe lonke size siyefika khona eManicaland leMashonaland West lapho esilaba esilama candidates ama council khona ikho ke sibhizi sibili ngakho lokho udubo nje esihlangane lalo olukhulu ukuthi kasenelisanga ukuthi sifake umongameli ukuthi ancintise kuzihlalo sikamongameli kungenxa yokuthi imali yasuka yabankulu kakhulu le eyaqanjwayo izeki.
Umnumzana Frank Mhlanga umsekelo umkhokheli webandlela United Zimbabwe Alliance uthi bathakazelelwa nguZulu.
IUZA iyaqhubeka ngomkhankaso wama campaigns siqhubekela phambili senza konke silungiselela ukuthi sinqobe kulolu khetho luka 2023. Siyenzeni konke ngokuthula kungabi lodlame konke asikwenzeni ngokuthula sithi no to violence.
Umnumzana Efi Dlela Ncube olandela imikhankaso eqhutshwa ngamabandla wonke uthi kunengi okuthenjiswa abantu lonyaka ngesikhathi sokhetho.
Amaqembu ayathembisa ebantwini ukuthi aza kwenza lokhu lalokhuyana. Nxa ngingaqala ngeqembu lezanu PF okunengi lithembisa khona lokhuyana elalikuthembise ngo-2018 elalikuthembise ngo-2013 ngo-2008 okunye njalo yilokho elalikuthembise ngo-1980 okulokhe kungenzekanga okunengi kwangikhona yilokhu ababe kuthembise ngo-1985 1990 1995 lokhe bekuthembisa ukuthi baza kwenzela abantu lokhe bengakugcwalisanga izinto ezinjengemisebenzi lizwe lokhe lingelamisebenzi kakula industry kakula zomnotho abantu bafunda nzima kwakulezithembiso zokuthi kuzaba lemfundo yamahhala lokhe ingekho lezinto nje ezihlukahlukeneyo ukuthi omama baza kwelatshwa mahhala ezibhedlela bayebeletha mahhala abantwana belatshwe mahhala lokhe kubhadalwa lokhe kuthenjiswa nje kungenziwa kodwa kukhona okutsha njalo abakuthembisayo lokhu lalokhuyana kodwa kulutshwane kulalokhu abakuthembisa kwangenzeke. Iqembu le-CCC lalo siyalibona liyakhankasa njalo lanxa livinjelwa liyavinjelwa kakhulu kodwa isethembiso salo sigxile kakhulu kunguquko eliza yiletha leli qembu uma lingathatha uhulumende ukuthi lizadiliza konke okubo okwenziwe izano PF kusuka ngo-1980 yikho lapho liqine khona kakhulu ithembisa imisebenzi ithembisa utshintsho ezomnotho ezisebenzayo ukuphela kwamalayini emabhenki lezinto ezinjalo.
Abantu lithi liyavota lo nyaka ohlanganisela lentsha kukhetho lukamhla ka 23 ngobakazi 2023. Ngiyima le Studio 7 ngapha eGweru igama lami uJesus Jesus ba.
Inhlanganiso ye Amnesty International ithi kumele kulahlwe umthetho omutsha we-Patriotic Act. Umthetho lo obizwa ngokuthi Criminal Law Codification and Reform Amendment Act upasiswe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki ephelileyo. Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okuhlanganiswe Freedom Alliance uthi i-Amnesty International ikhuluma ukuthakazelelwa nguZulu.
Siyayibonga i-Amnesty International ukuthi ingeyezinye zenhlangano ezima loZulu weZimbabwe ukuthi ithothoze isenzo esibi kangaka. Umnangagwa kungomunye umuntu bekumele kumyangise ukuthi vini imbali yelizwe izambhala njengomuntu owephula ilungelo labantu ngendlela esabekayo ikakhulu esebenzisa umthetho. Ngoba kufuna ukuthi kungabi lo muntu ophikisayo ongathi ukuthi okwenzakala eZimbabwe akulunganga.
Pho manje kumele kwenziweni ngoba iAmnesty ngcono umthetho lo ulahlelwe kanjani?
Umthetho lo kumele ukuthi uphikise. Kumele ukuthi uZulu weZimbabwe naye asukume ukuthi umthetho lo siyawuphikisa sivumelana naye iAmnesty International ngoba incedisa thina khona lokho esikusolayo. Futhi bekufuneka ngabe kuyavuma uZulu weZimbabwe amjezise ngokuthi angamvoteli. Ngoba nxa kuvotelwa umuntu onje isiko azalithiya libi kakhulu liyenyanyeka elingasala kuZulu owelize. Even i-generation elandelayo. Yikho sekumele ukuthi bakufunde ukuthi kumele ungavela ube sesikhundleni wenze imithetho yokuthi awusola. Uyabunga umuntu onjani ongasolwayo. Nguhulumende onjani ongasolwayo. Engathi uhulumende abaphethe even abe-America abale democracy labo bayasola. Yona iZimbabwe iyabasola uhulumende bakwezinye indawo.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuhlanganiswa we-Freedom Alliance sixoxe laye ese-Johannesburg kwele South Africa. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Believe Gawule okubandla lezanu PF.
Patriotic Bill le ngokuthi ivikele ilizwe lethu lingathengiswa nabanye bethu. Ukuthi nawe ungumuntu kumele ube ngumuntu ongahambiyo siyatshela ukuthi ilizwe lakho walethile lizithezi zozenotho. Ngokunjalo ngikhulume kubi ngelizwe lakho. Ngelizwe lakho ukhuluma ayibona ngomuntu but ngelizwe lakho. Ilizwe into eqakathekileyo kakhulu ongamelanga siyithengise. Njalo khonapho ungakhangela kithi ilizwe yinto eqakathekileyo ngoba ilizwe lethu sonke. Ungakhangeli nakathi abantu behlupheka besezenje phakathi kwelizwe. Kudalwa ngabanye bethu becela bethi hayi into kazimanga kuhle kumele bethengiswe kumele bethengiswe. Izithezo zenotho zihluphekisa umuntu ohluphekayo vele kithi. Abantu abahlezi kuthi vele abalanda abazwa vele ngama-sanctions.
Ye kodwa-ke kulabantu njenge-Amnesty International inhlanganiso ezithi kolonke vele ukuthi kubisa umthetho nje akulunganga. Wena ubona zani ungalahlwa yini umthetho lo?
Kusiya ngokuthi abanye bethu bakubone njani. Kodwa mina ngibona ngani umthetho lo uze ngemva kokunanzelela kakhulu ukuthi kube nobuchapha bokuthengisa abantu bethengisa ilizwe labo besiyakhuluma into ezingayisizo ngelizwe labo besiyakhuluma amanga ngelizwe labo befuna ukuwa-advansa ama-agendas abo aqatshileyo besebenzisa ukuthengisa ilizwe labo. Kunengi kakhulu okwenza kele kithi sokuwonakeleyo ngobumo wokuthi abanye bethu besiyakhuluma amanga bona ngale ngelizwe labo besiyathengisa ilizwe labo elitengile elitengile ngoku umthetho lo uzazifikela khonokho ikakhulu kithi thina abanikazi belizwe elithengisa ilizwe lelo.
Umnumzana Belief Gawule ukubandla lezizanu p f besixoxa laye ekoBulawayo. Zangangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwi ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba iqhubekela phambili impi kwele Ukraine lapho le Ukraine lilwisana kabuhlungu nebutho le-Russia esabelweni se-Donetsk. So isikhathi sezamasiko. Namhla sixoxa lomnumzana David Mhlabinyana Ngwenya inyanga elodumo ehlala koBulawayo. Sawamukela uhlelo baba.
Ngiyabonga Xoxe.
Yes, lamhlanje ke sikhuluma ngokucolwa kumbe ukucola into ezinjalo. Ukusitshela ukuthi vele kuyini lokho?
Ukucola kutsho ukuthi nxa umuntu esekhuphile amalobolo enkulu yenkomo ikucolwayo, ukucola kuyikubonga ukuthi lomholo lihlambuluke iy'hloko zombili zikhululeke ukuthi mkhwenyana usuqedile umlando usungumkhwenyana ogcweleyo. Inkomo yana yokucola iyadatshulwa phakathi, abanye bathathe umhlubulo wangancane kodwa lina izinkomo yayidabula inkomo liyana umhlubulo wenu liwupheke. Labana labo bazathi befika khona lekibo lenyama liyana bazabizana nezihlobo ukuthi hhayi sebebuyile laba kade bethuniwe ukuthi bayecolwa. Yikho-ke sebezaqhathelana amaqasha ukwenzela ukuthi wonke umuntu azuze isobho lomhluzi lomkhelokhana wenza ukuthi kuhlambulula inhliziyo zabantu kuyaqinisa futhi ukuthi ubani uselobolile useqedile kakusekamlandi kwenzeka ukuthi abantwana bengakhathaziki babe sebehlengiwe ukugcweleyo. Ukuhlenga ngisho ukuthi babe sebelotsholwe akusekangisezabahlupha ngoba kuyabe sokuhlambulukile.
Ye singathi kuvame kangalani khonokho kulezi nsuku?
Kulezi nsuku inswelo yize zikhona kodwa-ke nxa ungenziwanga lokho usungumlando lwantwaneni nxa bengahlengwanga inhlupho kazipheli kubo ngoba amadlozi ayibo kanina lapha khona abazalwa khona babe bengadlanga lutho. Yikho lokufeleyo laye ukuthi uqedise lokho. Nxa engalalutho abantu abakhe bengakhula sebesebenza bazaqala ngokukhupha lobololeliyana ukwenza ukuthi bacolwe.
Lo ngumnumzana David Mhlabinyana Ngwenya inyanga elodumo ihlala koBulawayo.
Babethethela amazwi usenziwe bengcina amasiko wena
woma nje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngifuna sikhangele ukuloba kukaPaul ebhalela uTimothy ichapter ka-1, Timothy oqala ichapter ka-1. Sikhangele ke la mavesi kusuka kuverse 3 sisehla siyaphansi sisiya kuverse ka-6. Uthi yena uPaul nxa eloba, kwathi mhla ngisiya eMacedonia ngakutshela ukuba uhlale e-Efeso ukuze ulaye abathile ukuba bangafundisi okwahlukileyo futhi bangachithi isikhathi belalela izinganekwane lezindaba zosendo olokuzalana ezingapheliyo ezibanga ukuphikisana endaweni yokuba ziqhube icebo likaNkulunkulu elisekukholweni okuyikhona esikuqondileyo ngokulaya kwethu luthando oluvela enhliziyweni emhlophe lakuso isazelo esihle lasekukholweni okuqotho. Ngakho ke siyananzelela lapho ukuba imilayo eminingi uPawulu ayeyinika abalandeli bakhe uTimothy, umbe sithi njalo eloba ebhalela amabandla ayewaqalisile kumbe amabandla ayencedisa ukuba akhule, siyananzelela ukuba into yayimqoka kuye kwayikuba abantu bangaphambanisi kumbe bangaphambuki ekufundiseni okukhona elizwini likaNkulunkulu. Siyabona ukuthi into yayimqoka kuye uPawulu ikuba abantu amakholwa bazwisise ilizwi likaNkulunkulu, ngoba kuyilo elenza ukuba umuntu azwisise ukuba uNkulunkulu ungubani, akwanise ukuzwisisa njalo ukuthi angathandaza njani, akwanise njalo ukuzwisisa ukuba angaziphatha njani nxa ezithi yena ungumKristu, njalo lokuthi angakhula njani esiKristwini. So siyanazela ukuba uPawulu nxa eloba incwadi zakhe zonke, umbhalo kaThixo, iBhayibheli, ilizwe likaNkulunkulu lalimqoka kuye, laliyilo eliba isisekelo sento yonke. Siyananzelela ukuba wayelaya amabandla izinto ezehlukeneyo, kodwa zonke izinto wayebalaya esukela elizwini likaNkulunkulu ngoba lona liqakathekile. Amaviki lawa ayedlulileyo sikwanisile ukuthi sicandule njalo sibeke silontshe iBhayibheli lesiNdebele, lona ebelichasiswa licazulwa lisuka ku-NIV, iversion ye-NIV esilungu kwalungise lesiNdebele. Lelo Bhayibheli ke selingenile ebantwini esizweni sangapha esemathebeleland. Kuqakathekile ke ukuthi wonke umuntu ongumKristu lalo ongasomKristu ofisa ukuzwisisa ngoNkulunkulu, ukuzwisisa kwakhe uNkulunkulu lokukwazi kwakhe uNkulunkulu kusukele ekubeni abelazi iBhayibheli. Ngakho kuqakathekile ukuthi iBhayibheli libe ezandleni zomuntu wonke, ngoba siyananzelela ukuba into eduhisa abantu ikuba ke babe bengabali, bengachasiselwa, bengafundiswa iBhayibheli. UPawulu uthi yena nxa esekhuluma ilizwi likaNkulunkulu uthi linjengomhedla, ikanti njalo uthi ilizwi likaNkulunkulu liyenza ukuba umuntu abe nolwazi, ukuba umuntu akhule elwazini lwakhe lukaNkulunkulu. Akuleni indlela ongakhula ngayo. UJesu yena nxa ekhuluma ilizwi likaNkulunkulu uthi yena umuntu angeke aphilwa ngesinkwa kuphela, kodwa uphila ngelizwi elivela kuNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu ngiyathandazela abalaleli bami bonke ukuba nxa bebala ilizwi lakho kumbe belilalela livule ingqondo zabo. Nkulunkulu wami, ngiyathandaza ukuba bazokulangathelela ukuzwa ilizwi lakho. Ngegama likaJesu ngiyathandaza. Amen.
Lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi useniSpanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkomo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo. Sokwisikhathi sabatsha. Lamhlanje ke kwezabatsha sixoxa lo Brilliant Mpofu khona ngale ke kule South Africa. Mpofu, kunjani baba?
Hayi, ngiyaphila.
Usebenza msebenzi bani khona?
Usebenze ukontraka, yasiyona lokuyakha.
Yelula sizwe ukuthi wakhani, uyabusenzani?
Sebe siyakha just izindlu zabelungu, sometimes siyathola siyathola i-room indlu yomlungu siqale from scratch siyakhe size sifike ekugcineni siyirufe kuplastwe sifake reno light everything nje just like that electric everything nje
wolo ngifundela kono
angizange ngifundele just ngafika lapha eGoli ngo-2016 ngajoyina lami i-contractor ngaqala ukwenza just contractor ngilabor mix idaka just like that lama lokho ngifunda umsebenzi siyaphambili.
Yes, ngathi kodwa kuyadlisa yini? Ubona zani uyadobha mbijela amasenti kona?
Bona amasenti uyadobha because sometimes ngiyahoda after 2 weeks or after inyanga kudiphenda ukuthi abumakethe endaweni enjani.
Mm-hmm. So akutshela abantu ngomsebenzi wakho njalo lokuthi abantu bafisa ukungena emsebenzini onjalo kumele benzeni njalo wena ufisa ukuthi uzimele wedwa uchaye ifotsholo wedwa kona?
Uzithola umsebenzi sometimes njengalapho engisebenza khona kuyabe kufunakala into ezinjengabo-passport. Ukwazi ukwenza i-permit and then ukwazi ukungena emsebenzini ube right just uthola nale imali after 2 weeks and then just like that.
Mm-hmm. Ule exemption permit?
Yeah, and exemption permit ngayithatha 2019 mangifika la eGoli yiyo yabe ngisebenzisa just ukuze ngingene emsebenzini ngikwazi ukusebenza ngithole yona lawa imali engithola after i-fortnight.
Yes, siyabonga kakhulu Mpofu, ungadini lakusasa mfowethu, sibonge kakhulu.
Hayi, siyabonga, ngiyabonga nami ngiyajabule lami ukutholakala emsakazweni sengathi nami ngazwakala.
Wezemidlalo nansi impumelelo yemidlalo edlalwe namhla kusigaba seKasilaga Premier Soccer League. Kubika uJoseph Njanje.
Iqembu leLenders liqhubekela phambili lichayeziwayo njengoba linqobele iRentals nge-1 kanyaya emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yemandaba namhla emini. Ohlohlele iqembu leHighlanders kumele ikhaya Ncube limpumela itsho ukuba iqembu leBhoso selikhokhela ngemiklomelo yemine phezu kwengalane yemiklomelo njengoba selile miklomelo engamajumi amathathu lanye 31 ngemva kwemidlalo elijumi lanhlanu 15. Ikanti elisendaweni yesibili leNkezi Platinum Stars lile miklomelo engamajumi amabili lesikhombisa 27. Emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeGibbo iqembu leBulawayo Chiefs lichayele 3 ngetri kanya njalo umgadli uAbriel Jirinda nguye olitshayela emambuleni kathathu. Ngasebhatha enkabazwe iqembu leBlack Rhinos libe ngujikelo bhanqa 1-1 lele wange. Ohlohlele iqembu leRhinos ngualan Gadzi kwakuthi ohlohlele iqembu lewange nguKelly Shiyandindi. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo ngingujoseph Njanji.
UJoseph Njanji uqoqela njalo lo wayengumqeqeshi wamaqembu abalisa elamaZulu elenjube Sundowns uDaniel Ndlovu othi sebebalutshwane abasakhulayo abathakazelela ukudlala umdlalo wenguqu kulezi nsuku.
Ndlovu uthi uhlonzi lomdlalo wenguqu kalusafani lakudala ngoba kuningi yabona abakhula bekwenza okungasayenziwa ngabasakhulayo kulezi nsuku.
Idifference engathi inkulu passion esingathi ngesilungu bathi passion. Kudala siqala sidlalelele lo mphephe lezikweya kube le freedom ubuthona ilanga lonke useboreni and abantu even laba beqeqesha ngabe ngabantu labana ababelothando lwebhora. Uthando hatsho kwemali. Umuntu belithanda lo nangokwakhe ibhora ubedlala okokuthi into le uyayithanda hathi okwemali esesikubona namhlo ukuthi hayi inqa imali ngikho hayi ibhora alisekho and le technology esesiyibona sikhona kathesi isenza ukuthi abantwana bona abancane abaningi sebezivukelela o-television ngemafonini lapha uthole ukuthi abantwana ukuthi bayedlala lona lele lephepha abasala ndaba lakho ngenxa yokuthi kulezinto eziningi asebezenza kathesi.
UNdlovu uqale ukudlala ibhola eselokishini lelo vive ngama 1980s lapho adlalele khona iqembu labasakhulayo elaziwa ngokuthi Manchester United. Uthe esuka lapho adlalela amaqembu abalisa ele Gold Star, ele Vita Form kanye lele Hunyani lona aqinile liqeqetsha.
Ngadlala iminyaka ephose ethize ngagcina ke sengiyimfuthe sengikhosha iHunyani Corrugated. Ngahlala kiminyaka kusuka nje odezi befika besuka uma juniors dezi uThabani Masawi osouth sophiri uJoel Lupadla undodana Sibanda lapho ngiqamba abantu abadlale kuPremier League undodana Sibanda unkosi Thabile oneva nyono John Sisiyo Zamba bebesuka bonke kuqembu lami ele unyane corrugated
ikamble corrugated debeli dlala kusigaba sika division 1 njalo umsebenzi wakhe omuhle udale ukuba aqhatshwe kuqembule amaZulu lona ebelinge linye lamaqembu ahamba phambili emidlalweni wenguqu kweZimbabwe eminyaka enedlileyo
ahlala iminyaka phose ngu 4 kumaZulu ngasuka kumaZulu ngaya ku Indube Sundowns lapho ngihlalile iminyaka ku Sundowns iku Premier League lanxa isiku Division 1 ngathi ke ngisuka ku Indube Sundowns ngaya ku Real Stars ku Division 1 ngahlala ke ku Real Stars yathi ke lapha nokudilika kwa Real Stars ngaya ku New West ke ngagcina ke ngo 2013 ngase ngicabanga nje ukuthi ngeke ngihlale ngeke ngishiyane lokwebhora kwaze kuzofika ke khathesi ke semcelwe ngamadoda lawo awe Ratanang team eye Country Park.
Iqembu le Ratanang lisungulwe enyaka enye njalo lidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Sika sizwe ezomculo.
The crossing. Leyike ikhuluma kabanzi ngempilo yabantu bakithi. Sibabona be cross uLimpopo besiya eSouth Africa. It was prompted mainly by issue ama permit. Ukuthi njengoba ama permit lazo kuthiwa expire azaphela. Kuyoba yini ke esizweni sakithi abacross abuhlungu. Abanye siyabona imiphefumulo ishala lapho kuLimpopo River. Bethathwa ngamanzi, abanye bebulawa yile abantu abangalunganga engibazizonda kakhulu kuthiwa amagumaguma. Impilo yabantu bakithi ibuhlungu kakhulu. Mabe fike eSouth Africa bahlutshwe ngabantu be-xenophobia kuthi uyobuyelani kini. Ukhumalo axotshe omunye ukhumalo ngoba lo ukhumalo wazalela ngangalo kaLimpopo. Babuye babotshwe ngamapolisa kuthi anamaphepha. So it's basically that. Kodwa ke it's a very good album abantu bangaya kiyo bayayilalela on Spotify on all online platforms na ku YouTube ikhona YouTube Music ikhona bakholise kakhulu zikhona ezinye ezimbili engisishayile ngezomoya zitshengisa nje abantu ukuthi before kufika indoda emhlophe eAfrika uNkulunkulu thina esimbiza mfihlakalo umvela inqanga wayevele khona okhokho bethu begade izintaba kubonjeleli besiyachumana nalo uNkulunkulu so it's just kubabisele emuva nokuba remind ukuthi azange sazi uNkulunkulu ngokubuya kekhiwa besivele sibazi uNkulunkulu abakholisa abantu kube kuhle njalo siyabonga.
Umadlela sikhobokhobo liyamazi kakhulu. Singagqiba uhlelo lwethu lwamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change uthi uzanqoba ukhetho oluzayo. Laba kubandla le-ZANU-PF Party basekelwa nguZulu elizweni lonke jikelele. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kumele kulahlwe umthetho omutsha we-Patriotic Act. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com lakho njalo ukuthumeza text message kunombolo 80+1 202 465 0818. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Wolivalisa umthembo sithemba uKip Sithube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka.